ngamazwi amukelekayo sibili ngenxa yokuthi umsebenzi sowuqalile ukwakha umkhonomi waseZimbabwe. Uhambo lwakhona lude kodwa sesiluqalisile uhambo lokwakha umkhonomi olokuthi amakhampani abesebenza lapho elizweni laseZimbabwe aphenduke aqale ukusebenza njalo. La khona amakhampani amatsha kumele lawo angene. Sesibone amakhampani athile ophethe sebekhona lapho eZimbabwe bayenza amafactory eHarare. Sesibona amanye amakampani o-RML koBulawayo sebevuselele amafactory ayenza amahewu, enye ifactory yenza ama-snacks. So siyabona o-Archer Clothing sebephendukile. Umsebenzi sesiwuqalisile owakha ilizwe leZimbabwe, kodwa zikhona izinto ezizenqabela ama-osomabhizinisi ukuthi baqhubekele phambili banelise ukufika lapha ilizwe okumele lifike khona, ngoba umsebenzi okumele siyenze lapha eZimbabwe into yenza esingathi i-job creation. Kumele sibili sihambe umango omude, siselohambo olukhulu kulokho.
Kodwa mnumzana, nxa sikhangele siyabona ukubana elizweni akulamali, lamazwe amanye kade phathisa ilizwe lezinsuku kangani kawaliphathisa ilizwe. Ukuvuselela lokhu kuzayenzwa njani?
Kungaba nzima sibili, kodwa besithi lo odinga abangane kumele azitshengisele abe ngumuntu odinga abangane. Ngakho-ke upresident lakhona iviki edlulileyo wakhuluma mayelana ngendaba ye-indigenization ukusebenza okungcono kulalokho bese kukhuluma khona emaphephandaba. Kuqakathekile ukuthi uma sidinga izimali ezivela phande sizithengisele njengabantu abalobungane kwezezimali lezebhizinesi. Ngoba nxa singaxabana kumbe singahlukuluza kumbe sithethise kumbe sihlambaze laba bantu abanelisayo ukuthi basibeke imali, kuzaba nzima ukuthi sakhe ilizwe leZimbabwe ngoba izimali lezi ziyazidinga. Kodwa sidinga imali ezizangena lapha eZimbabwe zisincedise ukuthi sithini, sakhe ama-factory, sakhe amakhampani, kube le ngqubela phambili ethuthukisa umnotho waseZimbabwe.
Kanti manje nxa sikhangele okwenzakalayo lapha, sisizwa kuthiwa kuyavuselelwa imisebenzi, yona kayikhanyi ukuthi ikhona. Abantu belokhu bekhala ukuthi amakampani ayavalwa, le misebenzi akula. Kuvuselelwa njani khona?
Yikuthi nje mnumzana, ukudilika obese kwenzakale lapha kumakampani lakuma-industry lakuma-business bekuyikudilika okukhulu. Nxa usakha akukhanyi ukuthi kulolu to olwenzileyo ngenxa yokuthi ukudilika kwakhona bekukukhulu. So kuzamele sisebenze sibili, oqotho siqinisele, siqalise lokhu ukuqala kohambo. Ayisikufika hatshi, kumele sibili sidonse okomango. Kodwa singabe silokhu sisenza kanje minyaka ngeminyaka, sizabona engxenye ngokuhamba kweminyaka sibona abantu sebesenzani, sebengena emsebenzini njengokufisa kwabantwana beZimbabwe bafisa ukusebenza. Bantu ngabantu abalomkhuba wokusebenza, yikho siyazi ukuthi bayakufisa. Osomabhizinisi basebenza lohulumende, kodwa thina besikhala ukuthi inga imizamo le yenziwayo ingenziwa ngokuphangisa ngenxa yokuthi amakhampani amanye alokho ethwele kanzima, alokho engenelisi ukuthi achebe. So besikuthi uhulumende akuhlolisiwe sibili, sisebenza ndawonye sibaxwayisa ukuthi khiphani lokho, lifake lokho, imithetho entsha, ikhiphe le imithetho iyasinda amabhizinisi.